wakati zokungathi mina mbona ukuthi uqinile kwedlula lokhana okokuqala ngendlela yokuthi okokuqala lokhana okukalondoda mola lwana wayedingisisa ngeRussia kwakungela lutho luphuma lungathi luthi kya ukuthi kwakhulunywa anything. Kodwa ke kulokho kwakhathesi ungathi babambile mani nxa ngikhangela iphepha abalibalayo leli bangathi babambile ukuthi umuntu wathi esifuna ukuthi manje mbona ngathi kuyabambile
manje pho njengoba sibona amalunga ebandla lama-Republicans akhanya elokhu emsekela kungakukhomba na ukubana udaba lolu lungasiwa esenethi ukuthi kuyovotwa lungagcina kungaphumelelanga
ye kungenzakala ukuthi kugcine kungaphumelelanga ngoba yibo abaphethe isenethi kodwa umhlaba uyabuwonile ukuthi bavikela into engayisiyo mbona ngathi kuzaba njalo
kanti pho manje njengoba ukhetho seluseduze olwemelika kungani bona ama-Democrats bengaqinisanga indaba yokuthi akhitshwe ngokuvota
ya okuyinto okhona kungathi kukabili ukuthi bangaqinisa ukuthi akhutshwe ngokuvota kuphinde kutshengise ukuthi umuntu uyenza izinto ezingalunganga ayekelwe sokungaba yilokho okungathiwa khona ngesilungu yikusetha i-president yokuthi khona hawe uyakhuluma ningathi ubani wathi lamyekele so kungathi kumbaxambili khonapho kwinto okhona ukuthi kungathi kufuna ukukhathaza ngale nje yikho ke bona bayamele baqhathanise ukuthi okungaba lamandla yikuphi phakathi konke kokubili kodwa-ke mbona ngathi lokhu ama-Republicans amanye azakusekela enxenye kabasoze bathola amavoti okwala ngoba inkinga khona uzakuya kumantshi ujaji we-impeachment ukhangela icala lakhona lingangayi kusene.